Abe ERC baveze lokhu ngesikhathi besethula umbiko wokusungula umkhankaso abawuphe igama lokuthi sesingaphi tavepi how far ngenjongo yokufundisa uZulu ukubamba ngamandla uhulumende ukuthi atsho ukuba kwenzakalani ekuguqulweni kwemithetho izithembiso azenzayo ngesikhathi edinga amavoti kanye lokuthi kungani ilizwe lingahlali lilungele ingozi zingakenzakali. Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eMedia Center wokwethula lomkhankaso, umqondisi we-ERC uMnumzana Thawanda Chimini uthi okudanisayo yokuba uhulumende akafundi ukulungiselela amanyathelo azowathatha isikhathi sesekhona lapho ingozi efana leyehlele ilizwe ngemva komonakalo obangelwe lizulu lesichotho elilethwe yi-cyclone Idai ingakabi khona.
We have to look at reviewing our attitude towards leadership.
Kumele siguqule indlela esithatha ngayo izinto. Ukumqoka sikhathi sonke kuthathwa izinqumo yikwenza okubeka izizalwane zelizwe kuqala. Kodwa esikwenzayo njengenkokheli kumele kube ngokusiza uZulu weZimbabwe. Singenza njalo sizathola ukuba kuyabe sekuthathwa izinqumo uqobo abantu bengekehlelwa yingozi. Hathi ngoba isiveli omunye umsebenzi wobukhokheli kuthatha izinqumo eziyizo. Sibona inkokheli ithatha izinqumo ezingelambono oyakude okuyinto elusizi ke leyo. Kodwa simele sizinuke amakhwapha sikhangele indlela esenza ngayo njengenkokheli kanye lokuba siqhuba njani kundaba zezombusazwe ukuthi izizalwane yizo eziqakathekiswa kakhulu phezu kwayo yonke into.
Where the citizens are put at the front.
UChimini uthi kungalesi sizathu abe-ERC bekubone kufanele basungule lomkhankaso we sesingaphi tavepi how far wokuvula uZulu amehlo abe ngodinga impendulo kunkokheli sikhathi sonke. Okugcizelelwe ngunkosazana Rudo Motsi osebenza kuhlangothi lwezokukhulumisana loZulu ku-ERC.
Ukusebenza lomphakathi kuqakathekile uma uhulumende efuna ukuletha ubungcono empilweni. Thembiso zokuthi abakhethiweyo baziphatha kanjani uma besebenzela uhulumende.
Abe-ERC bathi kungumthwalo womuntu wonke elizweni ukubamba ngamandla inkokheli ukuba yenze umsebenzi eyawuthembisayo lapho idinga ukuvotelwa ngokuyibuza imibuzo eqondane lokuthi kungani ingaqhubi lowo msebenzi ngendlela esuthisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.